amalungelo okhetho aseqandlelelile ahamba ngendlela eyiyo esiyikhangelele ngumampela mpela. So ngathi mina silethemba elokuthi bona sizanqoba ngenamba leyana sibili ezwayo.
Ye, siyananzelela ukuthi kungena kwenu labanye bakho koBulawayo kwakungokuqala ngemva kwesikhathi eside. Lesi sikhathi libona ingani kuzaba lula na?
Ake kuzaba lula ngoba antabona ukuqala laphana abantu bebelokhu bevotele MDC, bevotele MDC, elamikwadla bengalivoteli. Kodwa zisema round basifakile noma sijonge iminyaka emlutshwane nale emithathu or so. Kube le nguquko ezinengizi zakeleyo abantu abazibonele zona. So mina ngibona abantu abantu sebona abana sasichitha isikhathi sethu kodwa nabo amajaha lamankazi lasebenzayo ngoba kube le nguquko sine khona ebonakalayo ebambekayo futhi. So ngibona abantu abonakwana kuzayenza ukuthi kona abantu noma besiyavota abasayi kuvota bekhangela amapati sebezavota futhi bekhangela imisebenzi yenzwa ngomuntu.
Amalunga la ayiwazamela izigaba ezitshiyeneyo zelizwe kubandla lezanu-PF abekiweyo kathesi, abaningi ngabatsha, abantu abangabijayelanga nje, ubona ingani bangalethela ibandla amavoti na kumbe abantu besebejayelela abana bakuqala?
Well, umuntu lo muntu ufanele avuke ame akhankaso okuzwayo especially laba abatsha abangazi njengoba ngisitsho kathesi abantu sebekhangele esenzi yokuntu kuyenzeni kulowo mekhona ngonanta ukudliwa kwakhe wesikhathi kubangela ukuthi na mhlawumbe abantu bebengahlukiseki ngokusebenza kwakhe. So lo osebuyile omusha sokukuyeke manje bana asukube asebenze ngendlela ephakemeyo ezayenza ukuthi abantu labana bebonte hayi for sure njengoba sezinto yona ngosukungena uzasenzela into eqaqayo epheleleyo.
Simbonile njalo umongameli Mnangagwa etshelwa izizalwane zeZimbabwe ekhatha uthi yena uzalungisisa idale lekhabhinethi kungedlula ukhetho. Ikhuluma nje sengani ibandla lezanu PF selinqobile.
Ungabona ungena ekhethweni ungela abayizi confidence ngesikhiwa. Uyabona ungakwazi into oyenzayo. Ikubona even la uChamisa ophikisayo la inxamu uze kukhuluma vele uhleka sewutshela ukuthi kona uhulumende wethu ngemva kukajulayi uyabesebenzi. Yimvamo vele omele umuntu ayenze xa ungena ekhethweni ukuthengisa i-confidence leyo. Ngakho-ke thina kwelethu ibandla lo mongameli wethu akusho confidence nje kuphela kodwa into esiyibonayo njalo le mizwa esiyizwayo nxa sihamba phakathi kwabantu ukuthi hhayi abantu bangani sebezimisele bathi kona no lake simnike ithuba simnike iminyaka yakhe emihlanu sike sibone ngoba ngendlela ahamba ngayo abayithi ngesilungu i-trajectory yakhe yindlela sibili engavusa ilizwe lethu leZimbabwe, yindlela engayenza ubana sibelempila kahle engcono. So bayabona abantu njalo balethemba ukwedlula lokhu esibona komunye wethu umnumzana uChamisa nxa ehamba ekhuluma usakhuluma okwamadlwane kodwa lo esilayi thina ubaba Mnangagwa ukhuluma okwamampela.